ngimzwile sibili esitsho ukuthi ukhuthaza osomabhizimusi, uncenga osomabhizimusi ukuthi bengaphoyi kukhweza nje. Nxa kuyikuthi esitsho njalo kutsho ukuthi sesingacabangela ukuthi yena ngokubona kwakhe laba abakhwezayo bakhweza nje mahlayana ngoba bayakholisa ukukhweza intengo zempahla. Kanti umkhonomi kawumi ngaleyo ndlela. Umkhonomi ukukhwela kwempahla kubangelwa yikubana i-demand iyabe isinengi ukwedlula i-supply, esikutsho i-basic economics yona leyo. Okutsho ukuthi kasiqale sigcwalise impahla lezo zibe zinengi ukuyakwenza ukuthi abathengayo babeke lokukhululeka lokuthi hayi kulokuthi ngithenge kuzibani ukuthi ngiyethenga kulwana, okuzayenza ukuthi laba abathengisayo-ke intengo yabo beyehlise ngoba impahla ziyabe sezigcwele elizweni. So ayisikho kuncenga labana abantu ukuthi kabehlise impahla. Okukhona ukuthi kazibe khona lezo mpahla ngendlela zonke ezingenzakala ukuthi zibe khona elizweni. Lokho kuyayenza ukuthi intengo yehle, hathi ngenxa yokuthi uhulumende ukhulumile. Uhulumende angakhuluma ethi impahla kayehle, abathengisayo bebona ukuthi akusela nzuzo ukwehlisa leyo impahla. Okuyagcina kusenzakala ukuthi leyo mpahla iyaswelakala phakathina kwelizwe.